eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngesonto, mhlaka 18 lwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi abantu bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF.
Ike khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla eliphikisayo kumele liphendle indlela yokhetho oluzayo.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba othamisa bayanazelela bekhanyile ubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezayo ngo-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abantu abaningi eZimbabwe bathi bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF lonyaka. Abantu abaningi bethule lokhu namhla eChinoyi lapho uChamisa besenza khona umhlangano wokubonga abalandeli ngokuvotela ibandla le-MDC kukhetho olwenziwa nguNtulikazi. UChamisa uthe okwethulwe ngabantu eChinoyi sokusekelwe ngabantu abaningi lapha yenze khona imihlangano efanayo. Uthi bazatshengisela loba nje uhulumende ebethusela ukuthi bazabotshwa abantu abazakwenza lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loNkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC.
Ubaba waseChamisa, upresident wethu, namhlanje ubeseChinoyi esiyabonga abantu be-West ngokumvotela abakwenzayo. Hayi, baphumile njengobuningi bakho. Into ekhona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu, ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa, bangangena emgwaqweni bayafa, so kungcono basebezamile.
Yes, siyabona ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe umnumzana Ken Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emigoqweni lapho. Kulokhu-ke kukhulunywa umnumzana uChamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele, akusoze kulethele indubeko ebantwini.
UKen Matema uyamangalisa nxa yena enguminista engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi batshengisele nxa kulo daba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi kukhetho lolu olukaJulayi 2018 iZANU yantshontsha, akudingi nyanga ukuthi bantshontsha. Kulo bufakazi obuningi kakhulu ukuthi nje nxa uvele udila lomuntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso, iqiniso ngamanga, uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMatema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshe kusisekelo sombuso esavunywa nguZulu wakuleli lizwe ukuthi balelungile lokuthi bangibatshengisele emigwaqweni ngokuthula. Asikaze sitshengisele thina njengebandla ye-MDC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababethunge uhulumende weZANU ukuthi bazokwenza ukutshengisela kwethu okuthuleyo kungani kunomsindo besenze nokuthi gcone.
Kusuka khonapha ke eChinoyi ibandla liyakuya ngaphi?
Kuziyakuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu sizamazisa uma sezivumelene ukuthi zisuka lapha siya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu betshengisele nxa ukuthi selibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengena amaprovinsi asekwanabe-5, so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi maybe achaye amaprovinsi amabili ne-weekend.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
sixoxela ekobulawayo. Kodwa ibandla elibusayo lithi kumele ele MDC liqalise ukulungiselela ukhetho oluzayo ngoba umongameli Emerson Mnangagwa nguye owanqoba kukhetho olwenziwa ngontulikazi. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee uxoxa ngodaba lolu.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe otshamisa bayanazelela bekhangile ukubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezana ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hhayi sebenzile beyokusebenzela kwana ngaleso sizathu singakwanisa ukubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebenzeni indlela ezokuthi kona ukulungisile kodwa kwana wehlule ukulungisa waya emadaba ecourt nale wehlule ukukhipha ubufakazi bangikona kwaze kwavumakala ukuthi hhayi ndoda ukhetho lolaso lwakho ngolukababa uMnangagwa kodwa wena uyalo loku ubamba inkani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa even yena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avuma akhokhela. So nxa wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe ukuthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze kwakathe asakheni ukwenzela ukubana abantu balabe sibakhokhela bahlale kuhle hhashi ubana abantu bakhokhela ubazise ubuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto ngenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene kwesehhofisini naleyana ewukhokheli khonoko mina ngibona ngani ba ngumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sesufaka esikhimeni uyabe usu-selfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulula lo ofuna umkhokhela.
Lo ngumnumzana Joseph Juma obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa. Kobulawayo mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ithi isifuna ukuphanyeka udaba lokuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara kwinhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights. Umnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso le uthi amagqwetha abo afisa ukuthi udaba lolu luhlolisiswe yi-commission le ngoba sokwehlule kweleZimbabwe. Sele minyaka emithathu uDzamara wanyamalala ngesikhathi ezama ukuthi kususwe umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umongameli Emerson Mnangagwa kakakhulumi ngodaba lolu selokhe wangena esikhundleni nyakenye. Unyoni uthi ikhomishini le ilakho ukuvezela uZulu ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara.
Lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabe kwaphasi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini alapha eZimbabwe lehluleke lingalohanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court nakwi-Supreme Court kwehluleke liyabe selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengalikhangela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi nje ngokulungisa amaphepha okuthi indaba lesiyeyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumnangagwa naye azimisile njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uItai Dzamara ethunjwa uMnangagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti akileyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwe osengo-president. So kulokuthi kule kuhambisela abantu sithi open for business, akuqale esitshengise nje ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayisamara njalo nxa esaphila ungaphi nxa ukuthi sewafa amathamba akhe lesidumbuka ke sikuntu.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya kukhothi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izaluyanelisa yini ukuthi uhulumende okhulukhwelwa ngumnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ihluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhangela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court kele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izikhathi esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-Embassy kanye nakuya kulapha kwaleZimbabwe umnyaka ophelileyo esingakabinangesikhathi sama-election, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje lesi sicele sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi silandele ilelo cebo sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kulo ndaba.
Umnumzana Charles Nyoni lilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square besixoxa laye eseHarare, kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende.
Okay.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezamasiko.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kulabantu abagangayo uzokuthiwa ke unazibani kumbe usazibani ubanjwe esenza okunye okungaqondanga. Siqhubeka silobaba uEzra Jesus Banda lonkosikazi Sakhile Liline uMadube. Siyabona ke baba Sibanda ukuthi lokhu songani kuvamile kakhulu kulezi nsuku, kuvele kwenziwa kuyini?
Isikhathi esiphila kuze Dube, isikhathi abantu sebelinyazwe lokhu esasakhuluma ngakho lona oluhlelo into zabo-social media lani lani, abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapho, abone ngani indoda leke isiwunkulunkulu izamnika konke akufunayo. Indoda le ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi womnikazi, iyadala ukuthi imthengele izinto, imthengele ukudla, imthengele izigogo. Loo mama sephambana athi hey, umuntu wami uyangigcina kuhle, ingcono lokhu ngisiyambona. Iqalisa into encane gcina sokukhulisa behlanyisana, yikho okwenzakalayo esingathi yilasti lokho. Kepho mauhawukela nje kungela ama-emotions phakathi kuthi lapha sili siyathandana lana, upho umuntu uhanga nje ukuzekelela.
Khonokho-ke Madube, ukuzekelela khonokho umuntu uzithiba njani ethi hayi lapha kodwa ungani sokuhlupha la?
Ukuzithiba kwangkhona umuntu wangkhona nxa vele sewuqalisile noma usumu ungaze umbone Dube ukuthi uyamkhuza umcebisi, ha kunzima ukuthi abuyele endleleni. But abantu asike siphonge ufunda ukuthi ezinye izinto ngezisizekele nje sizidlulele ngendlela, ngoba ungaqalisa ukuthi uwenze khonokho ukuthi awususehluleki ukuthi uzikhontrole wena imizwa yakho, yinto ezagcinisa usu-end up enqenye usuzowaqunywa umuntu ongumama ngoba vele kuyaluzaka njalo. Nxa kuxotshwa mna nzake ngibone kuxotshwa ubaba ngaze ngimtholele lo muntu ongumama endle uyancingancingancinge sibili sicine engxenye indli kuyele futhi yaba ngumuzi. Kodwa wena umama ungatholwa, aw uyahamba and uyahamba uphenduli futhi lapha ekhaya.
Kwenziwa kuyini khona kujisa?
Kwenziwe kukhona kuyani ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele emthetho wethu silokuwiki lokhuyana bo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa umfazi usengenzela, so susizwa-ke ubuhlungu obukhulu. Kukanti lako kukhunywe-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi sudu, abantu babecaa ukuthi bayatshontshana, abantu babecaa ukuthi vele akusuze safa sabanjwa. Lako khonaku ukuthi umuntu ongowakho uyabona into ekhona, umuntu nxa engowakho yabe ungamboni ubuhle, abangaphandle babe mbona ubuhle. So la wena lowo sambona ukuhle sesengale umthatha uhlala endlini zabo sombona ngani semuvi. So ukuthi abantu baziqinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kwengikuphiwe uNkulunkulu, lo ngowami. Ungacabangi ngezinye izinto ukuthi kambe lwana ngayo muhle umama lwana olezi nto ezinhle, okwakho la kukhona abamhawukelayo, hlala lo wakho yena lowo.
Madube, kunjalo phela.
Ye, njalo okumenza azabe lezi ngezinhle eziphandle kwakubonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni. Wena uyabonga kuboni sometimes lokusigcina kuhle lapha ezindlini, abanye abasigcine kuhle okuthi sometimes sigcine sihawukelwa khona phandle. So baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha, but ongomama umama sifunde ukuthi sizehlise umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba. Ungathi nxa usendlini uhawukela into ephandle, nxa wawuvele ungafuni ukwenta ungangeni emtshadweni ungakabi redi, nxa usafuna ukukholisa ungene istriti sonke lesi ukholisa kalume ungayenzi into ezizagcina zikuqomisile ngoba yithi esiluza omama obaba kuvalutshwane vele ukuthi baluze
kuba khona pho-ke isibanda
ye komama lani bobaba nxa ihloka lokho lisagamula kakudingi ukuthi ufuna ukuyagamula ngaphandle gamula kwakho qinisela uzizwe ungezwa ukuthi kule mizwe ethi hamba phandle hhayi dibana loo mama khonapha ekhaya ungazami ukuthi uyegamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupha ukuyagamula ngaphandle ungeza kungasekho loo mama la ethi hhayi akusatsho kimi hhayi lehlukanani sithiyane umunyayele lihlalele ngabangani nxa labantwana lisondla abantwana benu kulokuthi kushiwe kubulawane ugcine kugwazwana kugganyulwana sakubona lapho umsosho wabulala omunye umama kabuhlungu wafo wamhlinza kabuhlungu wamgamugamula ama-pieces ngendawo zokuthi umtholele enye indoda
vala matobi
abantu asizame sibili i-domestic violence ayikho right ezindlini nxa kuwukuthi awukho happy phuma thatha isikhwama sakho hambe nxa ubona ukuthi ukuthi ukuphuma kuphela kunzima dinga abantu abadala lihlale phansi likhulumisane akula nto ehoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo so mbone nganipho khonaokha singakwenzi singaphongeukuba le nhliziyo leyani yokuthi siyilandele 2 minutes suthethe ingqamu lehloka siquma abantu kuthi ngani kuthiwa ko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo izaphinde ilunge futhi ngomlomo
lo ke ngunkosikazi Sakhile Liline uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba uEzra Jesus Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane baba Sibanda lo Madube ngiyadumisa kakhulu lingathina lokusasa
siyabonga kakhulu
lethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo uMtembo Sithemba uGift Dube lilale
Ngela manyama bayawagcina masiko wawusenziwe manje
ye lingakhuthwa lohlelo lolu sonke isikhathi ngesonto kwamanje sesithake ezabatsha
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikhobe lamhlanje kuhlelo sithinta iindaba zemali singale ngonthuthu ziyathunqa kobulawayo sixoxa lo nkosazana Natalie Moyo olenkampani ebizwa ngokuthi ntshintshi yona esebenzelana ngeendaba zemali masihambeni siyoxoxa lo mamoyo siyezwa okuningi mamoyo ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani
ngiyaphila unjani Mike
hayi ngiphilile nginethemba njalo ukuthi abalaleli labo bayathokoza lamhla siyajabula ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Michael Bonxosa sanibonani balaleli
so mamoyo masithinta udaba olusegudwini awusitshele ngamafishane ngale nkampani yakho intshintshi
okay so intshintshi ngiqalise ngoJune walowo mnyaka and what intshintshi does yikuthi iyahlanganisa abantu abadinga ukuthumeza imali kwamanye amazwe so yi-platform esebenzisa i-internet le-technology ukuthi ihlanganise abantu abale mali endaweni eyi-one ngathi ngiyiqalisa i-platform leyi nganginelo dubo because ngangisase-Joburg e-South Africa and mina ngangizama ukuthumezela imali kumama owayesebulawayo eZimbabwe and nganazelela ukuthi kunzima ukuthumeza imali especially nxa imali yakhona iyimali encane and dingakala for an urgent matter izindlela eziningi ezikhona kathesi ama-banks or ama-money transfer operators acharge izimali eziningi ukusebenzisa ama-services abo lokhu kwakungikhathaza kakhulu because ngangazwisisa ukuthi why bemele becharge izimali ezinkulu kangaka when imali ngeyami so I started thinking about indlela esingayehlisa i-cost yokuthumeza izimali
angiyakuzwa-ke sisi awungitshele-ke kukhasi lenu ebulenjini ku-inthanethi ngibale ukuthi abantu abaphila emazweni achiyeneyo bayekwanisa ukuhlawulelana izinto ezijiyeneyo esifana labo gesi imoto abo Netflix kukhanya ngani lisebenza ngendlela efanayo nge-Eco Cash njengoba i-app yenu isebenza ngendlela efanayo nge-Eco Cash kuyini okungayenza ukuthi abantu bakhethe ukusebenzisa i-app yenu beshiye i-Eco Cash ikakhulukazi ngenxa yokuthi i-Eco Cash iyaduma phela eZimbabwe
yeah okuhlukanisa i-platform yethu le Eco Cash ukuthi thina sisebenza across ama-borders njengokuthi wena budi uhlezi e-estate ufuna ukuzobhadalela umama igetsi na or maybe ulobhuto ngapha eZimbabwe ofuna ukuyabhadala iNetflix yakhe America. So thina siyalihlanganisa and then lina seliza khulumisana ukuthi mina ngifuna ukuthumeza lapha yena ufuna ukuthumeza lapha libe selitshintshana imbhadalo ukuthi wena instead of ukubhadala eyakho i-transaction ngapha for umama yena ubhuto ngapha nguye ozawubhadalela ukhansila nga and then wena ngale ubusumbhadalela-ke u-Netflix yakhe khona ngale e-America.
Angiyakuzwa-ke sisi. Gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ngxabe efisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampani yenu kumele bayephi njalo bangaxhuma kanjani.
Yeah, uZulu maya dinga i-information nama-details entshintshi engasidinga sikhona ku-Facebook sikhona ku-Twitter as uNtshintshi ZW at Ntshintshi ZW NTSHI NTSHI ZW and lakho sikhona ku-internet njengakade ngikutsho kuthi sine website yethu iplatform www.ntshintshi.com.
Hayi ke sisi wami, danki danki, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga lam Good Mike.
Right, mthokazi omuhle, isikhathi du lapha bengixoxa lo nkosazana Natalie Moyo ongusomabhizimusi kobulawayo 122 ziyathonqa. Bafethu kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Bafethu sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye mthokazi omuhle.
Siyabonga Mike, siye sizwe-ke ezokholo silontukameli Khomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami uNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi, ungabingelela ibandla usethulele intshumayelo yalamhlanje.
Siyabingelelana sihlangana ngosuku lwanamhlanje bazalwana abathandekayo lapha esikhangela khona encwadini yamahubo okuqala sibaleke kufundeka kanje. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ungahlali enkundleni yabaklolodayo, khepha uthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, uzindla umthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingaboni, nakho konke akwenzayo kuyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo khe babanjengamakhoba aphephethwa ngumoya, ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo, ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha. Amazwi la asiqathanisela kumbe asifanisela imihlobo emibili yabantu, abantu abalungileyo labantu ababi. Lithi iBhayibhili nxa ungumuntu ofuna izibusiso, xa ungumuntu odinga indlela enhle yokuphila, bana ngumuntu olungileyo, ungahambi ngezeluleko zababi. Akuzibuze ukuthi kukho konke lokho okuningi okwenzayo, ubani onika izeluleko, uya kubani nxa izinto zingahambi kuhle empilweni yakho. Awugcini usiya enhlanganisweni yababi na, abantu abazafike bakugqibe bakunike imibono engalungile. Ubusisiwe umuntu owehlukanisa imbono emihle phakathi kwaleyo ayiphiwayo eminye yakhona engaba mibi. Lithi lizwi lapho esibale khona umuntu olungileyo unjengomuthi ohlanyelwe ngasemifuleni yamanzi. Phela umuthi umbe isihlahla esihlanyelwe ngasemfuleni, kasomi, kasitshiswa lilanga, sithelelwa izikhathi zonke sithela izithelo ngesikhathi saso esifaneleyo leso sihlahla. Babusisiwe ke abanjalo abahlala duzane loNkulunkulu. Okuthiwa abakwenzayo kuyakuba nenhlanhla. Siyabona abanye abantu banenhlanhla kuze kucatshangelwe lezi zinto ezingayisizo. Inhlanhla labo bantu isekutheni bathemba uJehova, kabathembi ezinye izinto. Ziningi izinto ezithenjwa ngabantu becabanga ukuthi baza kuphumelela. Kodwa lapha uDavida uthi abathemba uJehova baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo. Uyangena emsebenzini uqothwe, uzama ukuthatha kudilike, uzama ukwenza imali wehlule, uzama ukulima kungaphumi lutho. Okunye kayisikho ukuthi uthakathiwe, kawuthakathwanga ngitsho, uyazithakatha wena ngobana awufaki uJehova empilweni yakho. Uthi uDavida abantu kumele bahlale becabanga ngelizwi likaNkulunkulu, banamathele kuye, baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo. Labo ababisizwa kuthiwa banjengamakhoba aphetshethwa ngumoya. Ngesilungu ngathi they have no substance, they have no stamina. Baphonguba nje ngamagugugu angelalutho. Sihloko sami esithandekileyo, ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova uzahlala enezinhlanhla. Maye kulowo omubi, ngokubana uJehova uyazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha.
Akuyiphethe mfundisi.
Babathixo ingcwele, namba abantu bakho benze banamathele kuwe, bagwemane lobubi, babalekelela labo ababanika izikondo ezingayisizo, ubanike inhliziyo yokuhlakanipha lobuchopho obuhlangeneyo. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asipheni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo, ungadinwa kusasa wethu. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lingilana leLiberia umncintiswano weAfrica Cup of Nations qualifier kulelo lizwe. Umdlalo lo usuzafika emaphethelweni. Iqembu leLiberia likhokhela eleZimbabwe 1-0. Iqembu leZimbabwe bekumele lithole umklomelo owodwa kuphela ukuze lingene kufinal yeAfrica Cup of Nations. Umdlalo lo ungaphetha unje, sokuzamela ukuthi iZimbabwe inqobe iCongo eHarare ngomnyaka ozayo. Imbiko esanda kwethulwa ibika ukuthi uTino Katewele uzamile nje ukuthi adlaladlale kodwa wakhuta. Hayi ke umdlalo njalo okwamanje, salazisa ngesikhathi esibuyayo.
Ekuthala umculo konke inkane esemncane yine 7 years yangena kumovie ethiwa Power of One eyashutelwa emajobana koBulawayo. Kusuka khonapho nje izinto nje zemidlalo lezi zinto engahle ngazikhwabitha. Ngafunda-ke emakhandeni primary school, ngafuna siyafunda esobukazi. Sesesobukazi-ke ngasumbona abanye ku-TV becula, njengoba kwakuyinto engangiyithanda futhi ngicule ethethi. Ngase ngi-decide-a ukuya joyina iqembu leMpophomayesi Drama Club engaba yilo kusukela ngomnyaka ka-2000. Yatshintsha from Impophoma yaba yi-Iyasa, so from 2000 to 2006 ngilabo. Kodwa-ke ngomnyaka ka-2000 kwaba yi-first tour yami, uhambo lami lokuphuma phandle eZimbabwe, ngihamba lo Albert Nyathele Mboni, ngiyi-backing vocalist. Then ngithuthe-ke ngo-2006 ba-auditiona for i-circus show okwekuthiwa yi-Mother Africa eligoqela ama-artist afika 46 avela emazweni athiniye e-Africa. EZimbabwe-ke ngaba ngomunye wabo owakhethwayo, saba bathathu bakhethwayo.
loke nguNoma Nkwali lingakuthwa phela luhlelo esilwenza sizonke nje ekuseni ukuthi singichake sibanengi ake uhlelo luphela lekhona pa kwamanje siyabonga lo uKips Dube eWashington.